anga kupa koni lizi lakhe. So oyabengwe engu edit yakho napho uqhatshwe nguhulumeni, so therefore kumele ukuthi akhulume whoever is there should okubhalwayo should be in line with the government's position. So imisebenzi vele iyaphela. I don't think ukuthi it should be anything that is too alarming, although siyabe sikwazi ukuthi it's an effort to control the narrative, but they are the powers that be.
Manje ke nxa sikhangela ukubana bona labo ababe besebenza ngabantu ababe besemsebenzini bazithole sebengani bayasetshenziswa, ungathini wena nxa ukhangele khona?
Thina uma ungena esijogweni phela kulomfolo okumele ukuthi ungene kuwo, uyabona. Uma uqhashwe emsebenzini ule job description, uyabonga la nto nkuzoyenza i-freedom. Unless nxa sokuyi-private media lapho ophiwe khona i-freedom yokuthi uzikhulume uzibhalele sandana. Yikuthi abantu nje jikelele kuba nzima ukuthi begcine sebekwazi i-difference between i-news ezibabhenefithayo ne-news ezibakhontrolayo. Uma nxa sokulomuntu ofakwe esikhundleni esinjalo, ngoba yiwo phela ama-newspaper akhona njalo. Khona nje amanye ama-positions aba yi-straight jacket, ngoba uma uvele uyi-government lead mouthpiece, if that medium, be it television, radio, or even electronic media, zona lezi kuvele kule narrative vele ama media houses amaningi ale, maybe not necessarily mission statement abanye they saw it within land, but abaningi njengangale and uhulumende needs that newspaper if uhulumende is going to have a chance of doing anything. Uhulumende needs the newspaper to disseminate ukuthi akhulume and uzafuna u-editor ozafaka so that uhulumende akukhulumayo yikho abantu bazakuzwisisa, so that the program yakuhulumende iye phambili.
Olunye udaba abebandla le-MDC ababefuna lulungisiswe phambilini kokhetho kwakuyilona lolu olwendaba, ikakhulu amaphephandaba lemisakazo ababesithi akubaphathi kahle. Manje nxa sibona abahleli besuswa mahlayana kanje, kutshengisani ukuthi vele abe opposition bona bengakhangelelani?
Khona kuvele kakukuhle ukuba umuntu okhuluma iqiniso athuliswe kumbe akhutshwe esikhundleni ukwenzela ukuthi iqiniso kumbuthi izinto zikhanye zisenziwa ngasese ukuthi into zingabi segcekeni. Khonokho kuvele kakuhle. Kodwa sikhangelele futhi bantu bakithi isiqokoqela into enkulu lapho kande mina ikuthi uyabona abantu ama-journalists njengani, so longo izinto ezinje as long as you bring them to the fore to ukuthi abantu bakhulume ngazo bekubone, I think yikho okuqakatheke kakhulu.